Okokuqala i-document le ka-Emmerson Mnangagwa lezinduna zakhe sithi i-document esiyibone yeyise kakhulu udaba lwe-Gugurahundi we abantu abayedlula 40,000 babulawa e-Midlands le-Matabeleland. Sibona uMnangagwa eyise kakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe izinduna zakhe athi uyakhokhelwa nguye uFortune Charumbira oyi-president yama-chiefs according to ZANU-PF setup. Siyananzelela ukuthi uCharumbira loMnangagwa labo bonke abesishoneni they are what we call ama-direct beneficiaries of iGugurahundi ka-1983 to 1987. Ngalesi sizathu sithi thina ama-chiefs awalayo i-capacity yokubamba udaba lolu, ngoba okokuqala iGugurahundi whether uMnangagwa uyathanda kumbe Tandi. It was politically motivated, and in regard to that, izofuna i-political solution, hayi le yakhe ama traditional leaders. Kanti ngakwelinye icele siyananzelela ukuthi the so-called traditional leaders are partisan to ZANU-PF government. Akula ngendlela abayenza khona udaba lolu balubambe ngendlela enhle umphakathi ozasala usuthiseke ngayo. Kanti njalo ngakwelinye icele uthi nxa ekhuluma u-Emmerson Mnangagwa uthi yena abantu abanjengathi bayapolitika ngodaba lweGugurahundi. Okokuqala, kasipolitiki ngodaba lweGugurahundi because sikunanzelayo ukuthi iGugurahundi was genocide, njalo yaphepetrethwa nguhulumende wakhe uMnangagwa, uhulumende wakhe weZANU-PF. Bona yibo abapolitika ngale ndaba, njalo abayikho beqhubeka bepolitika ngayo. Futhi okunye okusenza sinanzelele ukuthi bayapolitika ngayo yikuthi bazokhuluma ngayo kathesi kulanda ama-elections ka-2023 esibone ngani bazama ukuthi bazigceze kulolu daba, bakhanye sebengabantu abalulungisayo kanti kungalalutho abalulungisayo.
Manje lina njengebandla le-MRP lithi kwenziweni?
Thina njengemthwakazi Republic Party silethi solution esiyikhangeleleyo esesakhuluma sathi thina ngaphandle kokuthi uhulumende wesiZimbabwe asinike i-self-determination yethu sehlukane layo, udaba lweGugurahundi akulandlela bona abazolusolva ngayo. Kanti ngakwelinye icele futhi siyananzelela ukuthi bayikha phezulu bakhuluma ngokulungisa udaba lweGugurahundi kodwa bengakhulumi ngama-after effects of i-1983 to 1987 Gugurahundi, lapho esesibona khona iZANU-PF ngemva kokubulala abantu bethu abedlula 40,000 esiqhubeka ishonalayiza imithwakazi yonke. Ma ngisithi imithwakazi yonke ngitsho i-Midlands le-Matabeleland. Kuku-1979 Shona Grand Plan and its review 14-page document ekhuluma ngokuthi baza take over kanjani iMatabeleland, basibuse kanjani, basithathele umhlabathi wethu lakho konke. Ngekwelinye icele thina siyimthwakazi sikulokhu ngesilungu okuthiwa yi-economic genocide eyakhuselelwa yi-physical genocide ka-1983 to 1987, and ngakwelinye icele sifuna i-International Truth Justice Commission eyiyo ezabheka udaba lombhuqazwe idile lama perpetrators, ngoba okokuqala u-Emmerson Mnangagwa kakavumi le-ZANU-PF government yakhe ukuthi they are the perpetrators. They've never acknowledged that.